isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 20 Mabasa 2019 uFraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Isikhathi sokuthi nabe siyajabula sicelebrate ukuthi udaba lwesindiso olwavulela sonke ukuthi sithole lokho. Independence nayo sinika athuthi udaba lokusindiswa ekwemhlabeni ngapha. But asikutholi ngoba ama-prizes aqansile ngensuku zakhona ze-independence.
UZulu wakobulawayo uthi lalo kwakube lekhefu elide elimanyanisa elokunanza uzibuse kanye lelepasika. Akula okuningi okokujabulela eZimbabwe kwamanje ngenxa yesibumo esibi sezomnotho.
Oh yes, sizabona ubuthano ePotomac eMaryland, Washington DC. AmaZimbabweans azabe ajabulela Pasika, sizabe sijabulele Independence, sizabe sijabula nje zamaZimbabweans.
Umcimbi wobuthanisa izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika esigabeni seMaryland wenziwa lamhlanje ngemini yangapha njalo uthembisa ukuba muhle okwamagama. Untombazana oyintandane othontise inyembezi phambi kwequla lekomiti yedalela ephalamende ngenyanga edluleyo esithi wehluleke ukubhala imihloliso kaform 4 nyakenye ngoba ibhekane lobunzima bokuthola i-birth certificate useze wayithola. Zonke lezi ndaba lezinye lizo sizwa kulomsakazo. UZulu wakobulawayo uthi laloba kube likhefu elide elimanyanisa elokunanza uzibuse welizwe kanye lelepasika akula okuningi okokujabulela eZimbabwe okwamanje kungenxa yesimo esibi sezomnotho abantu bebhekane lenhlupho eziningi. Sibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Benny Moyo, ingcwethi ecubungula okutshiyeneyo uresearcher engomunye kwabalwela ilungelo loluntu. Othi kunje intengo yempahla lokudla iqonge okwethusayo izulu kalinanga kuhle okungaba kuzabangela indlala enkulu elizweni.
Independence Day celebrates ubuzwe bethu kodwa ke ubuzwe bakhona ungala kudla ama prizes akhwelayo asuphayo. Easter isikhathi sokuthi nabe siyajabula sicelebrate ukuthi udaba lwesindiso olwavulela sonke ukuthi sithole lokho. Independence nayo sinika athuthi udaba lokusindiswa ekwemhlabeni ngapha. But asikutholi ngoba ama-prizes aqansile ngensuku zakhona ze-independence. Asila kudla, akula zulu, imigwaqo mibi, izibhedlela zilamithi. Yet Easter is about healing and service.
Njengoba kunje lenzani lina maZimbabweni ukuze lilungisise umumo eZimbabwe?
Hey, into ekhuphayo ekhona kakhulu yona leyo ukuthi uhulumende yena ngokwakhe uya promise izinto ongazenziwa. Esikhulume ngama reforms but ayipha bayi isitshintshile, iphosa isitshintshile, but iphosa nxa ama-changes abuyayo awuguqukanga lutho. Lokufanana ama requirements akhona lokufanele wedding permission ama-policy xa sizahlangana. Manje singaba lokukhule kunjani nxa siyafuna ukuthi sithole futhi i-permission ukuthi sihlangane nje free.
Umongameli Mnangagwa uke weza kobulawayo ezokhuluma ngokuthi udaba lombhuqazwe wegukurawundi malukhulunywe mgceke kutholakale amacebo ukuthi kulungisiswe. Lina likubona njani?
Ya, indaba yakhona uMnangagwa ngiboni ngani uzama ukusebenzisa ihawu lokubalekela amacala abo. Abantu abayibo abayenza umbhuqazwe ungu-Minister of Agriculture omunye ngu-President. Kasikezwa indlela yokuthi ama-perpetrators akhona ageziswa njani ngoba ngike kube lokuthula nxa singatholanga justice. I-justice ngeyokuthi bona ababayenza khonokho bethole isijeziso ukwenzela ukuthi abasalayo bengamasosha abaphatha intambo bakahulumeni bekwazi ukuthi akwenziwa kuqakathekile ukuhlonipha uluntu lamalungelo abantu. Okwesithuba kule nto yesithiwa yi-truth recovery, nxa singatholanga iqiniso lokuthi kwenzakalani asiboni nje ukudlala lokhu. udlala amadlwana.
Ah, linyekela bathethelelana njengoba umbhalo sithi kumele lixolele labo abaliwonele.
Kanti umuntu oxolele wayephela yize ngotshengisa ukuzisola ukuze thoni lokhuzela. But asikaboni istates instead utharamba lo mthodi baloku besidwa kuyimpi aba kakula ndlela etshengisa ukuzisola. Mina ngokubona kwami umthodi lo charamba batshengisa ukucabanga kwahulumende ezayo.
So lithi kakwenziweni ukuze lixole?
I-commission efakiweni aliyana i-National Reconciliation kayiphiwe i-reporti ezingu-2 ekadumbutshena, iphiwe i-reporti eChihambakwe, and then we move forward siya phambili. Iliyana indlela yokuthi sithole amaqiniso okwenzakala emuva ngapha, ngoba ukufihla ama-reporti nalana yindlela yokuthi uhulumende wayezazi ukuthi ulamacala. Nxa kuyukuthi bazimisele sibili ukuthi kuphele lokhu, ama-reporti ayimvuka yakudala indaba engaphumi. Mina ngibona kulobufarisi lapha kubalamanga. Okwesi-2, awujeziswe abayenza khonokho. Sibuyele futhi sibhale kuhle imbali yethu yeZimbabwe, sibhale ukuthi kwayenzakala i-go-ground esenziwa nguhulumende wezani. Ibe yi-history efundiswa ngabantwana bethu. Emazweni anjengeGermany kulicala ukuphikisa ukuthi kwayenzakala i-Holocaust. Kunalathi kube lo mthetho wenza ukuthi kube licala lokuphikisa into ye-go-ground.
Lo ke bekungumnumzana Ben Moyo, ingcwethi ecubungula okutshiyeneyo, uresearcher njalo engolwela ilungelo loluntu. Sixoxe laye ekobulawayo ecingweni.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umcimbi obuthanisa izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika esigabeni seMaryland wenziwa lamhlanje ePotomac Park ngemini yangapha sokwedlule isikhathi sohlelo lwezindaba lolu. Umsakazi weStudio 7 ubelethuba lokuxoxa lomunye wabaqoqela umbuthano wamawoso ukudla lomculo, abantu bejabulela nje ikhefu lokuthola kweZimbabwe uzibuse kanye lele Pasika ukudibane ngempela sonto yinye. Lo ke unkosikazi Rowesai.
Oh yes, sizabona ubuthano ePotomac eMaryland, Washington DC. AmaZimbabweans azabe ajabulela Pasika, sizabe sijabulele independence, sizabe sijabula nje zamaZimbabweans.
Lo ngumbuthano wezombusazwe na?
Hayibo, hayibo, hayibo. Umbuthano lo ngawese amaZimbabweans akula political party kuzabe wonke muZimbabweans uzabe ukhona embusano le.
Le uqoqe labe sigodlo someli weZimbabwe eMelika na eEmbassy?
Hayi, lo ngowa maZimbabwe njenga i-community yamaZimbabwe eseMelika. So kuzabe kule wonke muntu, ayikho kuthi i-embassy zange zizabe nje for Zimbabwe.
Kuyini okuyabe kusenzakala kulumbuthano?
Sizabe siwosa, sizabe silokudla, sizabe sijabula, sizabe sikhuleka.
Umculo uyabe ukhona?
Oh, uDJ Tau uzabe ukhona. So kuzabe kule ukujabula kukhulu.
Lizakhulekela yini iZimbabwe njengoba ibhekane lobunzima kwezomnotho, kwezombusazwe konke?
Oh, sizabe sikhulekele iZimbabwe. Kuzabe kule umkhana, sizathola umkhana wokukhulekela abantu basanganele ingozi ye-cyclone Idai. Sizabe sikhulekele iZimbabwe jikelele.
Ngobani abanxusiweyo kulumbuthano?
AmaZimbabweans wonke aseMelika, Canada bazobuya, ama neighbors ethu, ama Americans, South Africans, Zambians, wonke muntu siyamkhela lokhu mbuthano loya.
Kuzabe kulokudla okunjani?
Ukudla kuzabe kulonyama, kuzabe kuloshwala, inyama, konke ukudla kweZimbabwe.
Ngobani abaqoqela umbuthano?
Oh, kulo DJ Tau uzasipa ukudlala konke. Then kule Mrs. Gwekwerere. Then kulo Tisu African Goodies izabe isithengisa, sizabe sithengisa amazowe, amaputi, things, lemon creams, wonke wonke into yes Zimbabwe. Amahewa zabe agcwele, azowe orange, I cream soda, I raspberry, I blackberry, I peach, cream soda, yama cane, yonke into yes Zimbabwe. Ispeko, ispeko, iroiko usavi, madras curry, amatimbi, umfuto, amatemba, inhlanzi, ziomesweyo, umbida, indumba, amahlamvu azabe khona, itanganda, iroibos, five roses, ikofi, rikofi. Ya umkhwaba uzabe ukhona futhi idovisi layo, honey layo, isoda yaseZimbabwe, ukuphekisa idelele, i-brown rice, impuphu yamabele silayo.
Lo ke bekungunkosikazi Rowesayi owetisu Zimbabwe Goodies obekhuluma ngomcimbi obuthanisa izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika esigabeni seMaryland owenziwa lamhlanje ePotomac Park.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
untombazana oyintandane othontise izinyembezi phambi kweqola lekomiti edalela eParliament ngenyanga edluleyo esithi wehluleke ukubhala imhloliso kaform 4 nyakenye ngoba ibhekane lobunzima bokuthola ugwalo lokuzalwa ibirth certificate useze wayiphiwa kulandela udaba olwethule yilomsakazo echasisa uhlupho lwakhe. U-Albert Ncube owe-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngempela batho beqinisile abadala lapho bethu umntwana ongakhaliwe ufele embelekweni osakhulayo esibongiseni mthombeni wesiligwe ole mnyaka ukuzalwa elithumi lasikhombisa uthinte inhliziyo zabaningi lapho esehlise ezimathosi inyembezi elandisa ngobuhlungu bokubanjwa ngamandla okuthiya isikolo ngoba engelayo incwadi yokuzalwa i-birth certificate. Usibongiseni wabhujelwa ngunina lapho ebelethwa kwathi uyizwa ahamba egoli wanyamalala. Kuthe kufika isikhathi sokuthi athathe i-birth certificate komsitheli bathi bafuna i-death certificate kanina yona eyayingekho okwadala ukuthi engayiphiwa lincwadi. Ngemva kokuba i-Studio 7 yethule udaba lwakhe bakhona abalaleli abathintekayo bamsiza usibongiseni wathola i-birth certificate kanye lesithupha ngemva kwamalanga alithumi kuphela. Simthole ejabulo okumangalisayo lapho sifika kibo esilikwe izolo.
Jabule kakhulu lami emva kokubana sengibele i-birth certificate ngoba bengingaselala ithemba lokuthi nizafa ngayithola. Okwakhathesi ngifisa ukubuyela esikolo lami ngifunde ngiqhubekele phambili ngifunde ngipasi ngibe ngudokotela. Ngiyabonga kakhulu laba abathe bangincedise ukubana ngithole i-birth certificate. Inkosi ilibusise.
Uyisekazi unkosikazi siphathisiwe Nkala laye uveze ukujabula okukhulu kodwa waphanga wathi lokho kulobunzima obukhulu ekutholeni lezi ncwadi komsitheli.
So ekubongeni kwami mbonga kakhulu lawa abantu abangincedisayo, abantu abafana nalo CDYT lo Studio 7 labo bonke abakwanisa ukuthi bangenele kulolu daba abangincedisa. Engikukhangelele ukuthi umntwana lo wabuyela esikolo ngoba efisa ukuthi abuyele esikolo kodwa izandla zami zinjani zimfitshane. Angingeke ngithi ukuthi kulula ngoba mina sengiphumile kulolo duku ubunzima kukhona eregister. Lami ngingathi angazi kumbe uNkulunkulu wangenelayo kumbe kuyini okwangenelayo kodwa ubunzima kukhona.
umnumzana Mbuzeni Mbambo olilunga lemthwakazi Republic Party uthi yena labanye bakhe bathinteka kakhulu ngodaba lukaSibongiseni okwabafuqa ukuthi basize ukuthaza imuli ukuthi zidinga ama-death certificates lapho zilahlekelwe ukuze abantwana bengasali bedubeka.
Isicelo esinaso into eyayihlupha kakhulu i-death certificate yekamama kuyikuthi na emakhaya thina emakhaya abazali ngumbe isihlobo umphakathi nje wakwamthwakazi ma kushona umuntu engabe eshone eGoli noma ngabe eshonele emakhaya abazihluphi nokuthi bedinge i-death certificate. Okubana into ezinjalo nje ezingathi i-simple things kwenziwa i-ignorance yabantu zitholakala sezifaka ingane enkingeni.
Umnumzana Phineas Maphosa ukhansila wentepe uthi udubo lwabantwana abangela ama-birth certificates lusabalele kulesi sigaba njalo iningi labo ngabazukulu abahlala nabokhulu labogogo. Uthi ngaphandle kokuthi kuguqulwe eminye imithetho ukuthola lezi ncwadi lolu dubo luzahlala lukhona.
Ngifisa ukuthi ngayo ama-ofisi la anikeza izincwadi lezi akhulule eminye imithetho leyo womileyo ukuthi nxa ugogo lo okhulu besiza labantwana manje labangabazuku bakho mabangabawomiseli ngababavumele babanikeza ngoba umntwana nesizalo selizwe lasezimbabwe omele akholise ilokuzeni ukukhululeka kwelizwe lasezimbabwe esithi ngama-rights akhululeke ama-rights akhe la ezimbabwe njengabanye abantwana bonke abantu abazali abangelabo.
Kusenjalo umgcini sihlalo wekomishini ebona ngokukhulumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission wayengumahluli uJustice Selonare uthi kuzamele labo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugrawundi baphiwa ama-death certificates ukuze abantu babo bengabhekani lobunzima bokuthola ama-birth certificates. UNare uthi bazaqala uhlelo lokungcwaba kutsha labo ababulawa bajikelwe emlindini.
Kunje ngendaba le yama birth certificates lama death certificate kulandelwa abanye bafuna ukukhetha ukuthi kube lama exhumations yabantu babo lapha balele khona. Ngiyathemba lokhu uma kuhambe kudla siyakuqala isilamula ka-27 kosipepa lapha esiyafika kuvulwe ithuna liseduzane lesiporo khanya ukuthi izulu lingana amathambo asebonakala kulaba abalele kuyona le ndaba.
UNare uveze njalo ukuthi imbiko yakhitshwa ngamakomishini kaDumbujena Lotshe Hambakwe awahlolisiswa ngombhuqazi wegugrawundi anyamalele ezandleni zowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Sengenze imizamo eminenge yokuthi yavumbuluke kulebunzimanyana sisike sakhulumisana lo Vice President uBaba Mahathi ukuthi kukhulunyiswane ngakho ulokhu esadinga ukuthi angabi njengokwazi kwenu abephethwe isigaba esigababa umgabe ngaleso sikhathi balokhu besawadingisisa.
UNare uthi bazaqala ukungena emaphandleni uyakhulumisana lezakhamizi njalo kuthaza uZulu ukuthi akhulume ngalolu daba lwegugrawundi engelabo uthandabuza kumbe ukwesaba. Kumaviki amabili edlulileyo umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko othi udaba lwegugrawundi kumele lukhulunywe mgceke lenhlupho zonke zabathinteka ngobhuqazwe lo. Iningi elilokhu lihlutshwa ibunzima ngokuthola incwadi zokuzalwa lezithupha. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundleni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje wathi sike siye kuChris Gande esethulela uhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomlobi olodumo njalo eyingcwethi kwezokholo umnumzana Isaac Mbofu. sixoxa ngelanga lePhasika iEaster. Ye okwakuqala ngiyalambulela ukuhlela.
Hayi siyabonga baba, siyabonga. Kilathi siyathokoza ukuthi singene phakathi kohlelo.
Ye hayi kuyizwakala. Ungasitshela baba ukuthi ilanga lePhasika leli lilokhu lisafana yini lensuku zakudala okukhangelwa khona ikakhulu abantu besangani bayakholwa bangamakholwa?
Umehluko ukhona, kodwa kuqala abanye emasontweni abo bayaluqakathekisa ngoba kulezi nkonzo ezinkulu ngalesi sikhathi. Uya kwamanye amasonto ufice abantu baningi, abantu engxenye baqede i-Easter yonke besezinkonzweni. Kodwa-ke umehluko yiwona lo oke wawuthinta baba, ukuthi abanye kabasakukholwa lokhu okumelwe yi-Easter. Sebezenzele zabo i-Easter sesiyisikhathi sokuthi bayezikholisela nje, bethekelele izihlobo zabo badakwe benze konke okunye okuphambene lo mkhuba we-Easter.
Kahle kahle wona umkhuba we-Easter unanzwa njani?
Umkhuba we-Easter unanzwa ngokuthi baba ikakhulu njengokwenziwa ngamanye amasonto kuthi iviki eyandulela eza kuqala kwe-Easter kuthiwe base baqalisa ukuba lezinkonzo emasontweni abo, besiba lezinkonzo.
Manje-ke nxa sikhangela baba ukubana ilanga lePhasika abanye bayandise ukulifanisa lelanga leKhisimusi, ungathi umehluko ungaphi khona?
Umehluko yikuthi iKhisimusi ikhangela ukuzalwa kukaJesu, igqile ukuthi uJesu wafika lapha emhlabeni. Abantu iKhisimusi bathakazelela ukufika kukaJesu. Kodwa-ke iPhasika lilanga izinsuku zokukhala, kukhalela ukuhlupheka lokufa kukaJesu, kubuye kube lokujabula ngoba wavuka wakunqoba lokho ukufa.
Kodwa-ke siyabona ukubana abantu nxa bekhangela amalanga wona la omabili bangani bayakuqathanisa iKhisimusi lePhasika, ikakhulu ekukunanzeni bethenga isigqoko bekholisa besidla?
Ye, liqiniso lelo baba. Ikakhulu iKhisimusi seba ngeyokuceca, ngeyokukholisa, ngeyokuthini. IPhasika ye kuyathengwa ukudla kube kunengi, bese kusithi-ke abanye sebekhohlwa ukuthi kathi yona iPhasika ngeyani. Umehluko yiwona lo baba, ukuthi iKhisimusi ngeyokuthokoza, abantu bayakholisa, kanti iPhasika ngeyokukhonza okujulileyo, kukhunjulwa ukufa lokuhlupheka kukaJesu.
Hayi kuyezwakala. Hayi sibongile kakhulu ba.
Kulungile baba, kulungile kandi.
Lo-ke ngumlobi wengwalo zesiNdebele umnumzana Isaac Mpofu ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilale.
Yena ke ephuma enkundleni uChris kungena uSthandekile Mhlanga lohlelo oluphathelane labesifazane olwe Women's Forum.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lomkhokheli webandla le-PDP uNkosikazi Lucia Matibenga. Sihlaziya ezomnotho welizwe lokuthi ziphatha njani abesifazana.
Lapha intengo yezinto asisakhulumi ngayo, sesiphonga ukukhangela kuphela ukuthi khona angazi ukuthi sisibili kuzaphetha ngani, kodwa isinkwa sona siqale ukuthengiswa $3.50. So nithi inkwa phele yakwazi ukuthi noma ulabantwana silabazukulu so bathilela ku bread bin phela ngaba ngalonzangezindlala labo bayovula bathatha amapisa ngu-2 angu-3 badle kodwa kathesi ngendlela ngentengo yakhona esinkwa esikhona angazi noma singathi siyapheka wona amacebelengwani layo impuphu yakhona isikwelile futhi abantu bayansasariza te ukuthi uyabona umuntu owadalwa nguNkulunkulu kunzima ukuthi apho nguvuka efile ukufa mahlayana kodwa abantu baphila nzima kuphilwa nzima ezindlini kathesi abantwana bavala izikolo sokukhangelelwa futhi ukuthi ziyavulwa in a short space of time kathesi ziyavulwa next month izikolo zakhona ayikuvuzima
ngezinye indlela kusela kuthakazelela izehlakalo njengoba sibona nje okwe-independence okukazibuse okwephasika
umlomo kesi so uyakubona ukuthi nje imbuzo umuntu uyaresiva le mbuzo yokuthi uthwani ukuthi khona abantu bayabelokhe be-worried bezihlupha engqondweni ngokuthi sizakwenzani kodwa hhayi abanye labo kudizana kukuthi bahambe ngamadili nani lani okuthakazelela but hhayi kaningi ngakho kaningi ngibona ukuthi abantu bathwele nzima abantu abangasebenziyo baningi kudlula abasebenzayo so ngakunjalo kutho ukuthi laba abalutshana abasebenzayo bathwele esingathi i-responsibility eyokuzama ukuthi bangalungisela abantu abaningi abangasebenziyo akusebenzi njalo so okwemnotho okwezomnotho i-economy kakhulu yiyo engiyibonayo ukuthi yiyo eyenza ukuthi izinto zibe lukhuni kakhulu empilweni kulokhe sisehla sisiya phansi
singathini ngabesifazana ikakhulu abalwa kumpi yenkululeko ukuthi singathi kwabanceda yini impilo zabo
uyabona ukuthi into yonke nxa isenzakala ipolitika yonke nxa isenzakala umuntu owesifazane ngiyosalela emuva uyabona lokukhulunywa kabakhulunywa kangako ukuthi kade bekhona kodwa lokuthi nxa ukhangele uhulumende wanamhla awubaboni sibili beqonga beqonga labo ukuthi bakhona lephambili ngoba phela ntsho kathesi okwamanje ngumbuso wabona labo abalwela inkululeko but abafazi hhayi asibaboni basithelwe kumbe basithwe yikuyini asibaboni kakhulu siphongukubona ama-1-1 sibone ngani bakhona ngani kabakho but hhayi balwa nje njengabantwana belizwe labo abakade bephathekile ngokuthi uhulumende atshintshe but kukhanya hhayi kusase lohambo ukuthi sibili bananze labo ukuthi baba lokuncedisa baba lokusebenza okwabonakalayo
leyo balaleli bingxoxo nonkosikazi Lucia Madibenga umkhokheli webandla le-People's Democratic Party sixoxelaye eSegwele asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
yesikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele sisiya phambili kodwa ke wothi sikhangele ukuphuma emidlalweni yenguqo edlalwe lamhlanje esigabeni se-Premier Soccer League iCapes United inqobe iBlack Rhinos 2-0 EFC Platinum yabhuqa iWangi Colliery 2-0 njalo ngomvulo iChapungu United izangqikelana leHarare City leDynamos ingqikelane leRentals kuthi ke iBoso iHighlanders ijikelisane leTriangle Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah isithi libe lempela sonto yepasika enhle.